VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kuzibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngoba ukuthi kube kulonke kuphunywa kungena emhlanganweni kulonke kuphikiswana ngendaba zemali, kumele umkhulumende akhangele abakwethu ngesikhiwa i-cost of living, just i-poverty that I'm lying and iyabaqondisa ukuthi hayi abantu laba singabasiza sifike ehlandeni elingaka.
Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ibe lo mhlangano wokuxoxisana ngodaba lweholo, kodwa akukho okulobela okulobubelo okuphume kuwo.
Kunengi okunye okuzaphumela egcekeni ngokuya kwesikhathi. Kuzana nje ukuthi amashopu bevaliwe, amashopu ona la amaningi, but bethula nendlela ukuthi abantu bahamba besaha iminyango yonke into kona. So konke khonoku kuyatshengisa nje ukuthi ikhona enye into engahambi.
Ukubotshwa kwabezanu PF lembiko yokuthi amapholisa abejojozela ukuthi kugqekezwe izitolo sokudale imibuzo eminingi ekutshengiseleni ngokungayi emsebenzini obekuselizweni kule iviki. Ngowoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho uxoxa lomculi weRumba umcebisi Chauke weqembule amathonga amahle eselilamadlalade amathathu wonke adla uBhedu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council lamuhla babe lo mhlangano wokuxoxisana ngodaba lokwengezelelwa kweholo lamalunga phansi kohlelo lwe-negotiating council, kodwa akukho okubambekayo kuphume kuwo njengoba izisebenzi zisithi kazemukeli ezikunikwa nguhulumende. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentathela izindaba ngemva komhlangano wabo lomqhatshi owenzelwe emahofisini e-NASA, umgcinisihlalo we-Apex Council unkosikazi Cecilia Alexander uveze ukuba uhulumende wengezelele imali abekade ebanikeza yona ukuze basizakale ekuphileni eye-cost of living adjustment isukela kuzigidi ezilikhulu lamachumi ayisithupha zamadola 160 million isiya kuzigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million. Kodwa bathi akusikho abekade bekukhangelele.
This falls far short of our demand and will not restore the value of our incomes to the period before October 2018.
Le mali inlutshwana kakhulu njalo kayikuletha inguquko kuholo lethu nxa ukhangelwa udaba lokuqansa kwentengo yempahla okuqale ngomfufu unyakenye. Siza kuyakhulumisana lamalunga ethu sibathulela okuphume kulo mhlangano okuyibona abazakusho ukuba kwenziweni. Nxa sikhuluma ngokungami kuhle kwezinto, sikhuluma ngento ekhona. Kumele sikhulume ngokuyikho nxa ukhangelwa indlela intengo yempahla iqansa ngayo. Lokhu yikho esikwethule kuhulumende.
Will not capacitate our members in any way.
Abe Apex Council bathi imali le inlutshwana kakhulu, kodwa bemukele abayiphiwa phansi kohlelo olwe cushioning allowance ngumongameli Emmerson Mnangagwa athe basizakale ngayo kusukela kuyona le inyanga kuze kuyefika umbimbitho. Bathi uhulumende wenze kuhle ukubonisa ukuba uyananzelela ubunzima izisebenzi zakhe zibhekane lazo lanxa besithi inlutshwana kakhulu. Umnumzana Nkosi Khona DBD isakhamuzi semzini weHarare uthi lanxa elincoma lelinyathelo elithethwe nguhulumende kumele akhangelisise akutholisa izisebenzi zakhe kube ngokuhambelana lesimo elizweni.
Uhulumende kumele ukuthi akhangele isimo lentengo yokuphila esikhona eZimbabwe, ngoba ukuthi kube kulonke kuphunywa kungena emhlanganweni kulonke kuphikiswana ngendaba zemali, kumele umkhulumende akhangele abakwethu ngesikhiwa i-cost of living, just i-poverty that I'm lying and iyabaqondisa ukuthi hayi abantu laba singabasiza sifike ehlandeni elingaka. Ngoba kubancedi, ngoba kade sikwebe kuthiwa 300 million ingxenye kuyi-80 bond nje umuntu ngamuntu. So nje singathi imali yomchova nje naleyo ukuthi kumele abantu begade othisha abaye baye emakhaya abaye bagada khona emadorobheni okudura khona.
UDVD uthi laleyo mali okuthiwa izophiwa izisebenzi okwenyanga ezintathu ingasoke yasiza lutho ngoba indutshwana kakhulu.
Ye, mvumelana labo kakhulu ngoba le cushioning fee ibuye ngesikhathi umongameli sekhulume ama-prize amasha. Uthe sekhuluma ama-prize amasha kwasokusithi laba abeZimbabwe Congress of Trade Union besithi hayi asihlaleni phansi ngoba akusancedi ukuthi sisebenzelane. Yikho uhulumende ohlo eca khona apho masinya wahlo wathi i-cushioning fee. Nxa kuyi-cushioning fee kayihlali i-cushioning fee ngoba i-3 months ziyasezibheke kuyakuloku ongakatshintshi lutho ngombono wami. So akungeke kubasizeke okuya ngaphi.
Abe-Apex Council bathi isaziso sokukhalala umsebenzi siphela mhla ka-25 Zibandlela. Lesi saziso senziwe abenhlanganiso yezisebenzi zonke eyeZimbabwe Congress of Trade Unions bengakaqoqi ukutshengisela kwabantu ngokungayi emsebenzini kungakenziwa. Obekhokela emhlanganweni walamhla emele uhulumende umnumzana Brito Chimbunde walile ukukhulumisana lentatheli zindaba esithi akavunyelwa ukwenza lokho. Izisebenzi zikahulumende zithi zifuna ukuba ohola imali elutshwana athole inkulungwane lamakhulu ayisikhombisa zamadola $1,700 ngenyanga. Kusenjalo abenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope eye-European Union basole ukusetshenziswa kwamandla okudlulise amalawulo ngabezomvikela lamapholisa ngesikhathi uZulu etshengisela okuqoqwe ngabe-ZCTU. Abe-EU bathi uhulumende weZimbabwe kumele enze inhlolisiso phezu kokutshaywa kukaZulu ngesikhathi sokutshengisela kanye lodaba lokuvalwa kobulembu be-intanethi wamagagasi nguhulumende. Bathi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende loZulu kuguqulwe imithetho encindezela abantu besithi udaba lweZimbabwe lokukhankasela osomabhizimusi ukuba bazesungula amabhizimusi abo kuleli kungaphumelela kuphela nxa lokhu kuthe kwenziwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ububotshwa kwamalunga ebandla lezanu PF lembiko yokuthi amapholisa abejojozela uZulu ukuthi agqekeze izitolo sokudala imibuzo eminingi ekutshengiseleni obekuqoqwe ukuthi abantu bengayi emsebenzini, kodwa kwaqhamuka ubudlangudlangu. Kanti vele kungabe kuhamba njani? UChris Kande weStudio 7 uyalandisa.
Izitolo eziningi ikakhulu emalokitshini akobulawayo sezibethwa ngumoya ngemva kokugqekezwa ngabantu kade betshengisela. Umbuzo wakuqala ngothi amapholisa kungani engavikelanga lezi zitolo. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umongameli webandla le-MDC, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi sokuvela izibonelo ezikhomba ukuba ubudlwangudlwangu obukade bukhona ekutshengiseleni lokhu buqoqwe libandla elibusayo eleZanu PF.
Weli kusegcekeni ukuthi ngembana ukuthi kube lokutshengisela lokhu uMnangagwa lo Army General uChiwengwa bakuplana kuhle kuhle ukuthi bona bazathumela abantu babo ukuthi bayegqekeza izinto izitolo babangumsindi ukwenzela ukuthi amasocha abengagqokanga ama-inform abesethwadula abantu sokusithi ngemva kokuthi sokusebusuku sokubuya amasocha lezigqoke sengena ezinhlangothini emizini yabantu entshontsha futhi njalo etshaya abantu ngendlela efanelayena leyo.
EHarare kulabasakhulayo bebandla lezanu PF ababotshiweyo betheswa icala lokutshisa ibhasi. Lokhu kufake sobala imicabango yabanye eyokuthi kulesandla sebandla lezanu PF kubudlwangudlwangu obukade busenzakala. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi akusathandabuzwa ukuthi bandla lezano PF belingemva kwabudlwangu dlwangu obuqhamukileyo.
Kwenza kumele sizibuze ukuthi ngabantu abazenzeleyo bodwa yini kumbe bekule sandla esinye esicatshileyo. Yimbuzo abantu abathi nxa singathi ngesilungu when the dust is settled, kumele sizibuze ukuthi kade kuhambe njani. Kuzananzela ukuthi Harare bekuthiwa kula bantu bezanu ababotshiweyo nabo besemsindweni onalawo betshisa amabhasi. So kunenge okunye okuzaphumela egcekeni ngokuya kwesikhathi, ngoba kuzananzela ukuthi amashopu bevaliwe, amashopu onala amaningi, but bekuthiwa le ndlela ukuthi abantu bahamba besa iminyango yonke into ekona. So konke konoku kuyatshengisa nje ukuthi ikhona enye into engabangi.
Eminyakeni yabo-1980 kwabulawa abamhlophe abayisikhombisa abokuza njengendlela yokuthumela amasotsha ngesikhathi segugurawundi. Abanye bathi ubudlwangudlwangu obukade busenzakala kulezi nsuku bufana lalokho okwenziwa ngesikhathi segugurawundi ukuze uhulumende athole isizathu sokungenela uZulu ambhaxabule abanye bebotshwa. Omunye umbuzo osukhona kathesi ngothi sokulembono etshiyeneyo yini kubandla leli elaziwayo ukuthi lilamaxuku amabili, iLacoste esekela umnumzana Mnangagwa le-G40 eyayisekela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Sibuze uNdebele umbuzo lo.
Yikho okulo mbuzo engathi kungaba nzima ukuthi siyiphendule nalo ukuthi kube kungabantu abanjani, but ngokuya kwesikhathi I think abantu bazamele bezame ukuhluzisile ukuhluza sibintela leyo beyikhangelisise ukuthi kathi vele okubangele ukuthi abantu begcine bentshontsha kuyini. Maningi ama-stairway ajale kwenzakale eZimbabwe, but awukaze kube lokuntshontsha okwenzakele njengakathesi, ngoba mbona ukuthi emalokitshini ikhona ishopu nje leyi-1 eseleyo ingazange yagqekezwa. Ubusuzibuza nje ukuthi kanti amapholisa wona ayebengaphi, behluleke ngani ukuthi bona bebavimba abantu labo ngesikhathi besenza khonoko.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa, onguye osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe, ubikwa ekhulule umkhokheli wabasakhulayo kubandla lezano PF umnumzana Godfrey Gomwe ngemva kokubotshwa edubule abantu ababili kade betshengisela. Isikhulumeli sikaJamisa umnumzana Sibanda uthi lokhu kutshengisa ukuba abasekeli bebandla lezano PF babambene njalo bebesebenza ngokuqondiswa kukaChiwenga owayengumkhokheli webutho.
Abantu bezano lababotshiweyo basebenzele ndawonye lebutho, basebenzelana njalo ndawonye loMnangagwa loChiwenga ukuthi bayenze ubudlwangudlwangu lokuntshontsha. Kuthiwa into ababezitshontshile yabe iyimbadalo yabo. Ngakho siyakubona ukuthi kusegcekeni ukuthi kade kudingakalani lapha njalo lokuthi kade besenzani. Phela labanye ababotshiweyo batholakele kobulawayo ukuthi bebenezithupha zokuba ngamasotsha kodwa bebotshwe betshontsha.
Inhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU eyiyo eqoqe utshengisela lokhu kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokonakala komnotho welizwe, ithi ibingathanga uZulu angene ezitaladeni. Umgcinisihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region umnumzana Ambrose Sibindi uthi isandla sezano PF siyakhanya ebudlwangudlwangwini obenzekeleyo elizweni.
Inkuthazo yayisegcene ukuthi abantu leyi ukuthi stay away ngendlela ukuthi kahlale endlini yakhe. Soke sesibukhole ukuthi nxa sokulaba abantu bezanu PF ababotshiwe betshisa izimoto abaye betshontshe emagrosa. Siyabona ukuthi izanu PF ibisibona ukuthi abantu beZimbabwe balalele lokho esifuna bakwenza, bakwenza kahle. So-ke izanu PF siyakwazi ukuthi vele iphila ngokuthi yenze lokho ukuthi ayikungenele, ukuthi ayi-infiltrating ngesithiwa. So-ke bese befuna ukuthi bayi-infiltrate i-process le besiyenza ukuthi kukhanya ungathi thina besiza abantu ibe sesikhoze ukuthi kube lokudlwangudlwangu. Kodwa sibonga inkosi ngoba sokusegcina ukuthi hayi sokuvezile ukuthi hayi abantu kade besabe lobudlwangudlwangu yibona bezanu PF, bona babhoda ngale befuna baphambanise into yabantu. So-ke sokukuhle ukuthi hayi sesikhale ukuthi asesibona ukuthi kanti bona amakhosi ngoba kungani bezanu PF baza kwenziwayo lokho sikukhangele ngamehlo sibili.
Kodwa umphathithambo kahulumende obona ngezenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema uthi inhlanganiso ezizimeleyo zimanyene lebandla eliphikisayo le-MDC yizo ezijojozele ubudlwangudlwangu ngendlela yokugcona uhulumende ukuze kususwe uhulumende kaMnangagwa esihlalweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguChris Gande.
Siyabonga Chris, kunjalo nje ngenxa yokuvalwa kobulembu beinternet eZimbabwe yakusela akuselula ukuthola imviko yokwenzakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Ngakho ke ukuze sizwe okwenzakalayo kobulawayo sithinte ngocingo intatheli izindaba yestudio 7 ekulelo dolobho uAnastasia Ndlovu ukuze asichathekele okwenzakalayo. Siyakwamukela Anastasia.
Ngiyabonga sithandekile Mhlanga.
Unjani umumo khona ngapha?
Umumo edolobheni lakobulawayo lokhe ungamanga kuhle loba nje amavinkili esethe avulwa abantu bayathenga. Uma bengena ezitolo baqala benze indwendwe, indwendwe lezi zikhangelwa ngama security guard lamapolisa ukwenzela ukuthi kungabi lokubuthwa njalo kwempahla, njalo lentengo yempahla isithe yaqansa. Izolo uhulumende ebethe wavala njalo amagagasi ngabo 10 ebusuku etshela ukuba ama service providers anjenge Econet, Net1, Telcel bavalele abantu ubulembu. Namhlanje njalo futhi iEconnect lawo wonke nje ama service providers asekhiphe njalo umbiko othi uhulumende usetheba vule ubulembu. Loba nje kuvulwa ubulembu ama social media wonke alokhe esavaliwe, abalisa iTwitter, iFacebook, iWhatsApp neYouTube avaliwe kodwa ubulembu sobusebenza.
Ye manje abantu kubathinta njani lokho, bathintana njani njalo lentethele izindaba zisebenza ngaluphi uhlobo?
Okwamanje intathelizini njengentathelizindaba sisebenza nzima, siphakathi kokwesaba ngoba amapholisa, amasotsha kunye nabantu abatshengisenayo bebesihlukuluza ngesikhathi sithapha indaba. Bebengavumi ukuthi sisebenzise ama-cellphone ethu ekuthatheni ama-video lama-pictures. Ukuthi ungabonakala ukwenza lokho behle bekuthembise ukutshaya. Ngakho-ke njengentathelizindaba sisebenza nzima okwamanje.
Ye, uthe kulabanye abathengayo impahla ezitolo njengoba sisizwe ukuthi eziningi beziqekeziwe, yiziphi ezilempahla?
Amavinkili wonke asemalokitshini avaliwe, bayesaba ukuvula lawo athi hayekeli ukugqekezwa. Kodwa lawo agqekeziweyo abanini bamavinkili baphakathi kokukhangela ukuthi kungabe kuzabiza malini ukulahlekelwa kwabo kwempahla nokudilizwa kwempahla zabo. Kuthi labo abalama-insurance bazadinga ama-insurance ukuthi ebasize. Kodwa labo abade bengafakanga amabhizinisi abo ku-insurance balahlekelwe kakhulu. Amavinkili avulileyo okwamanje ngasedolobheni yiwo alempahla ezithengiswayo. Amanye amavinkili asekhwezile impahla zabo njengako Spa sebekhwezile impahla, kodwa ko-Food for Less hayi bebengakhwezi impahla. U-TM Hyper naye uvulile kodwa nxa abantu besiyangena esitolo bangena ngendwendwe ezikhanyelwe ngama-safeguard namapholisa.
Hayi, sibongile kakhulu ukuthi usitshele lokho okwenzakalayo khona ngapho edolobheni lakobulawayo.
Yabo.
Leyo ke intathele izindaba yethu Anastasia Ndlovu. Live Talk namuhla sikhangela umumo oseZimbabwe ngesikhathi uhulumende elokho evala njalo evula ukusebenza kobulembu be-internet obusetshenziswa ngabaningi ukukhulumisana lezihlobo labangane eziphandle kwelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court wamukele isicelo sabatshutshisi sokuthi aqhubekele phambili evalelwe owake waba ngumongameli wele-Ivory Coast uLaurent Gbagbo aze abuyele emthethwandaba ngoNhlolanja. Ekuqaleni kwaliviki abahlulela kulolu daba lokuthoniswa kukaGbagbo bamfumene engelacala besithi akulabufakazi obeneleyo kucala letheswayo lokubangela udlakela olwabulalisa abantu abazinkulungwane ezintathu ngemva kokhetho lomnyaka ka-2010. Ele Democratic Republic of Congo seliyale ukwamukela inkuthazo yenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union yokuma ukwethula impumelelo yokhetho yokudinga umongameli olwenziwe ngenyanga edluleyo ngoba umthethwandaba obusahlulela udaba lwale impumela ungakhululekanga. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ukhuthaza uhulumende ukuthi ancedise abanini bamabhizimusi agqekeziweyo kwamanye amalokishi aleli dolobho ukwenzela ukuthi asungule umsebenzi. Umnumzana Melusi Moyo umabhalane obona ngenhlelo eziphathelane labamabhizimusi kwelinhlanganiso uthi iningi labantu lithenga ukudla emavinkilini ambalwa avuliweyo emadolobheni ngesikhathi imota zokuhambisa zisilela njalo le mali yokuzibhadala isikhuphukile.
Umlando wonke lo owenzakale kubo somabhizinisi unikela kuhulumende ngoba indaba yonke yaqala uhulumende aze yena ngokwakhe ithanda anayenze ukuthi ishiyeli isikhulisi. Okwakwezela ukuthi osomabhizinisi labo bakhuphule intengo emavinkilini abo lapho. So umlando wonke lo owenzakalayo unikela kuhulumende ukuthi ngokuya ngokuya kuyamele uhulumende ngedisi ekubhizikeni kwempahla okwenzakaleyo kuwosomabhizinisi. Kusuke kwadanisa ukuthi abahlali basuke baba lobundwangundwangu bathatha impahla zabosomabhizinisi. But ihungahunga lelo elokuthi abomthetho ngikela ngingahlangana labo but angizwanga ngabami mathupha ukuthi bebesithi bona emavinkilini hhayi thathanini kodwa lingavulalami thathwe ngokuthula ngoba njengakhethelela kwesinye isikolo sibe sikhule sakwetekisi phose okwamahola amahlanu abantu lokhu bethapha ngela lona leli lodwa ipholisa eliphuthayo. So amahungahunga la angabe abeqiniso ukuthi ezomthetho ezigoqele izandla kusenzakala lokhu.
Amabhizimusi azaphangisa yini ukuthi agcwalise impahla zabo athengisele abantu?
Umumo usungani usingcono kwanamhla kusukela nje kwayizolo izolo njengabhodabhoda lapha kwamanye amakhomplekisi bekukhona amasotha akade sadini nanqange ade hlukumeza abasakhulayo abesilisa ngalihamba likabili nje likathathu. Kodwa-ke sokungconywana ngoba namhlanje sengafika edolobheni kuvuliwe emashopu amakhulu anjengabotopisi namanye nje but kuthengiswa i-small store kumbe nge-back store abantu benze ubhende. Ikakhulu abantu badinga okuyethinzini impuphu. Nxa uhulumende engangenelanga ncedisa kusomabhizinisi lawabonakaleyo ngibona ngani kuzathatha isikhathi sibili ukuthi bakwanise ukuthi babuye lapha ade kekhona ngoba umonakalo ube mkhulu sibili sikhangelele kulolu lesi lakoBulawayo. Abantu abakakhululeki labo osomabhizinisi ngendlela abavula ngayo mhlawumbe lokho belevalo lokuthi mhlawumbe kuyenzakala ngoba kayisiyo business usual. Abantu lokhu benalo uvalo lokuthi kungenzakala ngoba abanye bengithi ngibabuza bethi sika sihambe siphele izithupha mithova ngawo ikhangele kayisule imithova esiyejwayele iyabalwa eqonda edolobheni. So lokhu kungakabi khululeki sibize ekuhambeni kwabantu edolobheni.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo umabhalane obona ngenhlelo eziphathelane lamabhizimusi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelayo ekhona le koBulawayo. Kwezemidlalo iqembu le-FC Platinum linqotshwe 2-0 ngele-Esperanza lakwele-Tunisia emdlalweni wehlandla lesibili esigabeni sezibaya kumncintiswano we-CAF Champions League. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impumelelo namhla itsho ukuba iqembu le-Esperanza okuyilo eliphethe isicoco se-CAF Champions League selile miklomelo emine phezu kwengalane yemiklomelo yesibaya sika-Group B njengoba kumdlalo walo wakuqala libe ngutshikilobhanqa 1-1 leli-Horoya Athletic Club elaseGini. Iqembu le-FC Platinum lona liyalele lokhu lilo mklomelo owodwa njengoba emdlalweni walo wakuqala libe ngutshikilobhanqa 0-0 leli-Orlando Pirates elase-South Africa. Iqembu le-FC Platinum yilo elihlezi emsileni wengalane kodwa lesi simo silakho ukuguquka ngemva komdlalo ophakathi kweqembu le-Orlando Pirates lele-Horoya wona odlalwa namhla ntambama. Ohlohlele iqembu le-Esperance ngumgadli walo uTaha Yasin Kennedy yena olitshayele emambuleni kabili. I-Horoya Athletic Club emdlalweni walo olandelayo kumncintiswano we-Total CAF Champions League njalo lumdlalo uzadlalelwa kwele Zimbabwe abafana be-FC Platinum badlalele umdlalo wabo wakuqala wesibaya sika-Group B koBulawayo enkundleni e-Barberfield kodwa abatholanga usekelo oluvela kubalandeli njengoba iningi labo belisekela iqembu le-Orlando Pirates. Inkundla yemandaba okuyoyikhala iqembu le-Platinum kwathiwa ilungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga njengoba ingela izibane ezokukhanyisa ebusuku, yikho-ke iqembu leli likhethe ukuyadlalela koBulawayo. Amaqembu amabili azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi endaweni ezimbili eziqhezu kwengalane, yiwo azaqhubekela phambili yaye kusigaba esilandelayo somncintiswano we-quarter final, okutsho ukuba abafana be-FC Platinum kuzamele bebophe ziqine kwimidlalo yabo. Abaselelayo umdlalo olandelayo iqembu le-FC Platinum lizadlala lele-Horoya Athletic Club, kuteam ele-Esperance lizadlala lele-Orlando Pirates. Emdlalweni oqhubekayo kathesi kwele-South Africa, iqembu le-Orlando Pirates liyakhokhela ele-Horoya nge-2-0. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 uphokile.
Namhlanje kuWoza Friday, uBenedict Mhlapo uxoxa lomculi weRumba umcebisi Chauke oweqembu le-Amathonga Amahle eselila madlalade amathathu wonke esidla uBhedu.
Amatota, sengeni namathathu mzabisakapa namathonga amahle madoda njengejwayelo. Right!
Insizwa yasekheza matobo itiqale zomculo ngo-2013. Ngayizangiphozisa amaseko ngo-2016 yahle yakhihliza lele elithi Mangibheka Ubaba, kwase kusiza ukwazibane featuring Sfunda Otibita ngo-2017.
Nathi kuzimisela kakhulu lokuhlonipha abalandeli ukuthi uma wenza into yakho umethu wenza into right ezothandwa abantu, elalelekayo futhi umzali lo mntwana wonke umuntu ayilalele ezwe ifike ijule.
Leli-ke lesithathu elithi sigqugquzela inhlanzeko lidla uBhedu lagcwala kwabaningi kakhulu. Yilo futhi elengoma edlise osowabo imbuya ngoluthi.
Ingoma ebeyinkinga kakhulu bakithi e-track number 1 ethi Ngiboshiwe ngisejele njengoba lizwa nje ku-background yami. Ingoma ikhale kakhulu, ngisho iZimbabwe yonkana nje ikhale kakhulu lengoma, bayithanda kakhulu abantu.
Akayedwa ke umcebisi kulomsebenzi. Abanye asebenza labo bagoqela u-Emmanuel Chauke, Hopman Ncube, Bride Chauke, Nkosi Khona Ngwabi, Nkosi Nathi Moyo, Ntando yakhe Ncube noTinashe. Sasa lakhe likhanya pa okwesibhakabhaka.
Ngifuna ukuyafika kude lapho kufika abanye. Manje nje njengoba nje sisasebatha endimeni, siyalimala kwesinye isikhathi ngoba sisuka singabhekeki kahle kwabanye, silayika abalandeli yabona. Basuka bebheke laba badala, ikanti laba abadala baqala abancane. Ke manje ke nabo sebebadala, nathi njengoba singabancane sizaba badala.
Lapho ke lizwe umcebisi Chauke weqembu le-Amathonga Amahle. Xoxa loBenedict Mhlapo e-Studio 7, olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.